Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 8 Mpandula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni ngemva kokuba amapholisa ethule umbiko izolo esithi ayamdinga ndawonye labanye ababili.
Sasiloke sisithi amapholisa azinzile kodwa okwamanje sesibona ukuthi sokuzimbila zentabanye lezano.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches uthi ukhetho aluqutshwanga kuhle ngalokho kumele kube lenkulumo zokuxazulula lolu daba.
Yebo umsakazi amaphoyisa sesiwatshelile sathola imvumo thola vele igwala lokuthi khona siyavumeleka ukuthi singatshengisela la basebenzisa vele imithetho yedemokhrasi.
Kambe umumo welizwe uzaqhubeka umadlodlongwana na?
Ngazukukhangele ukuthi isisi idliwe, I'm not sure because it's not transparent as what transpired endaweni ezingamaconstituents onana apho ngo-announcer within a short period.
Ibandla le-CCC lizatshengisela kwele-South Africa lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni amapholisa ethule umbiko izolo esithi ayamdinga uMkhwananzi ndawonye labanye ababili. Amapholisa athi ozawatshela ukuthi abasolwa laba bangapi uzaphiwa imvuzo wenkulungwane yamadola eMelika i-$1,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uMkhwananzi ulamacala amabili awadala ngomnyaka ka-2019 alokhu engakapheli ukuthethwa ngoba wekela ukuya emthethwandaba. Uthi njalo abanye abasolwa ababili uClyde Mashojera loNoel Muneweyi bona betheswa icala lokuchisa imota yomnikazi eHarare ngosuku lokhetho. UNyathi uphinde wafaka imfanekiso yabasolwa enkundleni ye-X eyayithiwa yiTwitter. Kodwa uMkhwananzi laye eloba kuTwitter uthe usebalekile waya elizweni angalivezanga. Uthe amacala awetheswayo alahlwa yinkantolo kudala ngakho uthi uyahlukuluzwa nje kuphela nguhulumende weZANU-PF ngoba ekhulumela ibandla le-CCC njalo esola indlela okwenziwa ngayo ukhetho. UMkhwananzi kadobhanga ucingo lwethu njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Sizwa ngegrapevine ukuthi bafuna ukubopha ama-MP akwana 7 ukwenzela ukuthi babe le supermajority e-parliament lapho abathi bangafuna ukuguqula i-constitution bakwenze mahlayana kungalapikiswana. Yikho konke lokhu sibona ngani ngabantu abafuna ukusebenzela ibandla leZANU ngoba ubaba uPromise Mkhwananzi sebemfuna njengenyamazana ngenxa yokuthi soappointwa ukuba nguspokesperson. UMkhwananzi ede khona iminyaka yonke sokuvumbuluka khathesi ngoba ibandla selitheka abe ngumunye owabakhulumi esidinga ama-national spokesperson. Yikho ke sebesesaba ukuthi kungcono bamethusele bamvalele kungalacala. Sibona ngani lokhu yi-prosecution, ayisikho ukuthonisiswa inkantolo. kulusizi ngoba amapolisa sehamba ngonyawo luka Smith ngezikhathi ze-colonialism lapho amapolisa ayesetshenziswa ukuhlukumeza lokubopha lokubulala abantu besenzela ukuthi uZulu weZimbabwe ahlukume esabe.
Lingathi ugcinakele yini umkhwanazi lapha khona, asisoze sibone abantu sebemzingela njengoba kuthiwa kule 1000 ezaphiwa lo ozatshela amapholisa ukuthi ungaphi.
Lapho okulo mkhwanazi lalaba abantu asikwazi, njengoba sebephiwe izimali, sebethenjiwe izimali, abantu bephakathi kobuyanga bangaka besidla ingqoqo zomlomo, hhayi sebezuza umsebenzi, sebezamzingela umkhwananzi ngabungani bazikela ibhalabhala mbe impala, ngoba indlala ibhahlile emakhaya. Kungenani siyabeloke sithi indlebe silalele ukuthi uxakuxaku lentonga kuzawela ngapi, kodwa sifisela bonke laba abadingwa ngamapholisa ukuthi kabagcinakale kahle, badinga amaloya abo. Uma kusenza bahambe bayezihenda kwenzela ukuthi amacala la adlule masinyani, ngoba ngokubazilwa akula macala abalawo. Amapholisa sesenza izinto abangazange bazenze, sasiloke sisithi amapholisa azinzile, kodwa okwamanje sesibona ukuthi sekufanana le-political parties sokuzimbila zentabanye lezano.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ilunga lebandla eliphikisayo le-CCC. Abalandeli bebandla le-CCC abahlala kwele South Africa baqoqa ukutshengisela besola impumela yokhetho lweZimbabwe ngemva kokubuthana eBeria Park lamhlanje ekuseni. Ababhikitshayo laba bathi bazabuthana befole ezitaladeni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu.
Kuzela wonke umuntu ukuthi afike ngesikhathi ukuze sikwazi ukuhamba phela isikhathi sekhona, sitshengisele emgwaqweni, siyosuka laphana silibhekise e-consulate Eastgate, sodlula ngase-observatory, umgwaqo lona ozophumela ngase-Bruma Lake, bese siyafika laphana sizokhuluma.
Wona amapholisa akwele South Africa liwazisile na?
Yebo, msakazi, amapholisa sesiwatshelile, sesiyenzile isicelo sathola imvumo, thola vele igwalo lokuthi khona siyavumeleka ukuthi singatshengisela la. Basebenzisa vele imithetho yedemokhrasi. NasePitori e-embassy kukhona futhi la sizoya khona, sizohlangana endaweni abathi Union Building, kune-triangle, kunendawo ayibiza ukuthi i-triangle laphana, sizohlangana lapha ekuseni, sizohlangana ngabo-11 sesisiqala ngabo-12 ngabo bese siyahamba-ke sibhikisha sibhekise khona e-embassy. Mase sifika laphana sobe sizichulela, sobe sikhuluma, sichazela abantu ukuthi size ngani, kungani silana, siphathekile kahle. Abantu abaningi vele bayakwazi ukuthi why sizobhikisha, futhi-ke sivele sibacacisele ukuthi sibuyaphi, sikuphi, futhi siyakuphi.
Injongo yenu kahle kahle ngeyani? Ungasitshela nje ngamafitshane.
Injongo yethu yokuthi phela sazise kubantu basemzansi, sazise kumazwe wonke lawa esakhelane nawo nakubakhokheli be-region ukuthi asiphathekile kahle ngale ndlela uhlelo lokuvota eluhambiswe ngakhona. So sizama ukuthi sibatshengisele ukuthi hayi, njengezizalwane zaseZimbabwe asiphathekile kahle, asiko happy, futhi-ke sihambisana-ke nendlela iSADC nabanye abahloli noma mhlawumbe ama-observers ababone ngawo ukuthi khona ukhetho lwase Zimbabwe belungeke free, fair and credible. Ngale ndlela sizama ukuthi abasiphete esingathi ku international community nabo baze phela balekelele nabo abantu abakule region bonke besadiki nabo babone ukuthi hayi asijabulile thina sijabulanga neze siyakhala ngendlela okwenziwe ngakhona isifiso sethu ukuthi sikhala ngokuthi ukhetho lwenziwe kusha khala ngokuthi ivoters roll besingenayo sikhala ngokuthi kunenge kwenzekile udlame belukhona sikhala ngokuthi khona bekune ballot staffing ma ballot awafikanga ngeenkathi ezifanele abantu abaningi bebajikiswa bangakwazi nokuvota abantu abaningi abavotanga ziningi into ezikhala ngazo
bakhona yini abavela khona ngapho eSouth Africa abangasobe eZimbabwe elikhangelele ukuthi babe khona embuthanweni wenu lo
yebo bakhona impela nje abantu abangekho embuthanweni abangekho kumaqembu ethu abangasizalwane zaseZimbabwe abavela khona la eMzansi eSouth Africa emaqendwini abafana nabo EFF nabana abanye nje abantu abasisekayo nje abasisapotayo abathanda ukubona iZimbabwe iqhakazekile abathanda ukubona iZimbabwe inempumelelo.
Hello ke ngumnumzana Trust Ndlovu umgcini sihlalo webandla leCCC kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches uthi ukhetho aluqutshwanga kuhle ngalokho kumele kube lenkulumo zokuxazulula lolu daba. Umanyano lo obuthanisa amasonto amakhulu akudala uthi lanxa ukhetho lwaqutshwa ngokuthula indlela eyasetshenziswayo yayingaqondanga. Ukuhlaziya umumo welizwe kulandela ukugcotshwa kwamakansila lamalunga edale lephalamende leSenate ngemva kokhetho usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bekimpilo Mbetsi unobhala jikelele webandla leUnited Movement for Devolution elikhokhelwa ngowake wabangu somlomo edale lephalamende ekubandla leMDC umnumzana Love Momoyo.
Of course, ama parties lawa ama major parties they are on hope ukuthi elinye lizawina le opportunity lizawina le ruling line ifithi yawina, but then when it comes to ukuzeki le administer ama elections fell short on administering ama elections lawa ukuthi ephume in a fair way. Of course, we can say asina sure ukuthi yena uchamisa ingaba for sure ila mazi 11 zakhona ukuthi uwinile yini. There was lack of transparency in the build up to elections, that is the ballot paper printing, that is inclusiveness yama political parties. Thina sinje njenge EMP vele we were never included in the process of ukuthi sibe kwazi nokuthi ama ballot lawa printwa ngapi, nokuthi khona siwabone vele inetha yawo, i-texture yawo lani, all those things azizange zinikezwe such as that. So they failed on administering ama elections. Bathi sibone ukuthi khathesi kunama controversy and there is a lot of confusion within ama political parties, and which have actually escalated ukuthi kunama threats ezizanu sithreatena nabantu. On the other hand, is it kona anyone wants to subvert government eya electoral, but kuyukuthi khathesi kukhangele ukuthi i-CC idliwe. I'm not sure because it's not transparent as to what transpired endaweni ezingama constituents ona lawa apho ngo-announcewa within a short period lokuthi kwahamba njani, lokuthi bakhabhileta njani ama-results. We are not sure ukuthi kuhambe njani. Of course yona i-CC ili nawo ama-shortfalls ayayo njengondaba yokuthi khona it was no structures phansi kuhle kuhle plus it's a new party. Of course that could have contributed ukuthi ezinye izinto bengazibona ukuthi ziphuze kume njani. Akusinike ezithina ezi-EMP ukuthi i-process yama-elections lawa ayenzwa ngendlela enhle elungileyo, which you can lathi sibe sifile ukuthi this government has got i-legitimacy over ukuthi ihlale isigavene as a people of Zimbabwe.
Lithi ngabe kwenziwani kathesi ukuqhutshekelwa phambili?
Thina njenge-EMP would be so happy njengoba i-SADC i-declare ukuthi the process was flawed. Would also be happy i-SADC ibuya le-recommendation which is a recommendation ekwanisa ukuba practical ukwenzakala. Kumbe i-process engaba some sort of a dialogue, would be happy ukuthi kube le-dialogue within the players ezama-elections ayo
Alliance le khathesi bithi lithina ba UMD bithi ECC bithi ZANU-PF any organization which took part within these elections zibe included in that round table so it make way forward because at the end of the day ama elections lawa ayenzelwa to promote democracy yethu eZimbabwe as a whole as a people akayenzelwa only political parties but yenzelwa even ama citizens at large
kuyini khathesi okuqoqwa libandla lakho njalo umkhokheli wenu umnomzana Love More Moyo kungani engancintisana
that we could not participate because of lack of resources, such as $20,000 to participate as a president within contest. So on its own, Kologo automatically disqualified us. Then, as UMP was making the way forward, a united front as opposition. Not to put the issue of who are only one political party which can take is an UPF. So we are open with this. I'm going to see India, my name of political parties, I'm opposition. This is the strongest Shanghani. We could with one voice. Silungise lapho esileka khona indaba ezinye ze-inclusivity ezihluphayo ukuthi you'll find especially parties which come from Maseland they've been suffering ngendaba yokuthi baphonga ufuna intuthwa nxa kuyisikhathi ese-dirty wage. But nxa sesikhuluma ngendaba eze-decision making ukuthi izihlalo ukuthi abantu bake decisive in deciding for their seat, abantu laba banikeza izihlalo ngendlela enhle. So thina as UMP will be open for dialogue which want to for dialogue with any political party efuna ukuthi isebenze lathi on equal basis. Kungena kuthiwa kule big man there is a smaller man. No. Everyone who must work as Zimbabweans from equal basis then it's engaged as well and with how best can we take it to an to part of this system as an EPF.
Hello ke ngumnumzana Bhekimpilo Mbetsi unobhala jikelele webandla eliphikisayo lezombusazwe ele United Movement for Devolution obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ese Beitbridge. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi unobhala jikelele webandla le-ANC yakwele South Africa usevimbe olwela ilungelo loluntu umnumzana Ibo Mandaza ukuthi aye kwethula amazwi akhe embuthanweni we-OR Tambo School of Leadership. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi owake wakhokhela ibandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe osekubandla le-CCC ugcotshwe ukuba lilunga ledale lephalamende phansi kohlelo lwe-proportional representative njalo waveza ukuba uselomkhuhlane wemvukuzane njalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salonani basakazi weStudio 7 kanye nabalaleli okhuluma ngonyathi esilobele siye phendula inkulumo kwabakugawule wabugawule mayengenayo into okukhuluma lapha kuStudio 7 sicela ngabophosisa makathi umnangagwa uyasebenza kanzima yebo siyavuma uyasebenza kanzima kodwa usebenzela phela isikhwama sakhe nabantu abakhe akasebenzeli thina njengezizalwane zeZimbabwe unjenje thina siyadubeka ngapha emazweni bizwa ngama gama kodwa lokho ebhizi ilandelana nokuphrezana nento ezingekho into seZANU-PF ezisihluphekisayo sinsi sazalwa thina sange sathola vele ukudutshekwa manje sesingamadoda amadala lokho kuyafana nje lokho kuthiwa kuzotshintsha izane lokho ivula lizwe siyaphambili yabonga
emsakazweni kaStudio 7 emsakazweni kaStudio 7 indaba yokukhethwa kwakamiya kobulawayo laphana ngazathi yahluka kodwa yona ilula uChamsen akangaqambukeli kayekele amakhansila lana azikhethele imeya ayifuna hanti ngisebenzi wamakhansila lo umsebenzi kaChamisa uChamisa wakumsebenzi kayelokozayo lomnankanga ngale estatehouse hanti umthathele upresident kayekhona ngale eyekele amakhansila ngapha ezikhethele umeya amfunayo utsho ukuthi indawo yonke lezihambe ukhetha amameya wena kumbe uzozikhethela abantu bakubulawayo uma kuthi uzozikhethela abantu bakubulawayo kuthi abantu bakubulawayo ubayeziziphukuphuku phela so thina sifuna ukuthi amakhansila lana akhethiweyo ezikhethele imeya kahle nje yakuliwa asinothe type list. Aye, sifuna ukuthi ama councilor umsebenzi wawo ukuthi ezigetele imeya mfuna siyabonga
ngalo 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 Studio 7 sarbonani hayi siyaphila nanti hey siyakubona lokho kwenzakalayo sekwenzakele lokho kuyasikhumbuza ukuthi kwathi komunye omnyaka ilizwe selithethwe inkomo efanele alibuse kwadlalwa nale game sokuze kunamuhla kudlalwa le game kwafonywa igugura hunde eceleni ukuze incedise ukudlala yona le game namhlanje sokule fast ifanzi layo isifanisa le MDC siyifanisa le gugura hunde sifisa ukunga namuhla asikukhangeleli ukuthi kufonywa okunye phezu kokunye sizaze sibamba nemini phezu kwe-National Army kwafonywa i-50 Brigade unkomo wakutsho ukuthi ezilongu sokube nje akusekho rayi kathi esinxa sokufonywa ifasi kuvele sokulabahlamunke eceleni wayi kuzani fonywa ifasi ukuthi yenze hhayi lokhu kwakumnandi asiyindawo sesiluphele thina yithi imjibha eyayona leyimpi ikhulula ilizwe lakhululeka sesikhululekile namhlanje sibona okunje hhayi lokhu kakukuhle lokhu sifuna ukuhola amapentsheni sidle imali zethu kodwa kusokusedlula
salibonani bantu be-Studio 7 salibonani balaleli hhayi lapho siyakhala kakhulu ngisendaweni ese-South Africa so khala indaba yezami hhayi yasibulala bakithi sihleli khona lapho e-South Africa kodwa lakhona sifuneki la ngale ekhaya sifuneki angasophephela angazi kasizweli ngani umnankagwa le ZANU PF yakhe hloke ba yilizwe bani eliphila so amanye amazwe ahlupha kodwa hhayi lokhu esikubona eZimbabwe hhayi becaba besisize
sanibonani bantu bakithi eZimbabwe indawo yonke kungaba kuhle i-audio ma lingayizwa siyabonga amakhansila wonke ma sebengenile sokuvotiwe sesilindele ukuthi sibone ukuthi kuphushwa njani eZimbabwe so siyacela ukuthi kungathathwa abantu beHarare bethola sebegcwele kobulawayo kungathathwa abantu beseHarare begcwale plan report ngitsho nomsebenzi wokuthanyela uzosokuthiwa kufuneka imfundo sicela beke bem ukwenza into zabo leso lo kuthanyela uzokuthiwa kufuneka amaphepha into ezenziwa ukulwa kwethu kungaphele eZimbabwe
ye ngibingelele enkundleni intilitshona njani basakazi ye siyamuzwa ugawule futhi uyahlafuna uthi yena abantu be-CCC lapha bawine khona indaba begcotshwa ngicabanga ukuthi ugawule ebecabanga ukuthi abantu be-CCC bazakhalala kuthi lezo ndawo zisale zizingasela abantu ababameleyo bona sebebuya sebefaka abantu babo ukuze kuthiwe khona izano ayisebenze kuleyo ndawo ngicabanga ukuthi ugawule kulento eningi ongayizwisisiyo ngicabanga ukuthi njengomuntu ohlele emnyameni ongazwisisiyo ukuthi abantu baseZimbabwe bafunani abantu baseZimbabwe sebekhathele ngohlupho ababhekane lalo uhlupho into ezingaguqukiyo kunini abantu behlupheka lokho kuthiwa bhambeli nezano liyaze liyefika nini lapho eliyakhona gawule njalo futhi akutsho ukuthi ukhetho lube lukhululekile gawule ukhetho lungeke lukhululeke gawule kulabantu abathi ma usiyavota emakhaya leyifazi ithatha ama-ID abantu ibhala lavuka lilahle amaphepha mzukanelanga lokuvota lisithi khona uChamisa kasalungeneli ukhetho kwathi endaweni lapho kulama-strongvote khona kaChamisa amaphepha kwathiwa wekho kodwa akubheke lawo gawule ukuthi amaphepha aprintwe eHarare kodwa amaphepha eHarare azange atholakala aze atholakala e-Victoria Falls emakhaya le kambe khonokho kwakusenziwa yini gawule lamanje uma ungabheka amarizalti okuthi khona umongameli wenu uwinile uma ukubhekisisa kahle inamba zokuthi ufike njani ukuze uwinile liyala lokuzikhipha lezekhi yenu liyehluleke ukuthi liphablishe ama-V11 lana ukuthi sibone ukuthi wawina njani konke khonokho yikuqibezela kodwa-ke mbona ingathi okwelizwe ukuthuthuka ilizwe liyaguqa ngamadolo loba lingathini
Studio 7 sabona abantu basakaza abahle abalaleli abahle ngezindawo zonke liyaphila kodwa abantu benkosi siyawezwa amakhansela asegcothiwe besicela-ke ukuthi asebenze ke kutshintshe inkosi yami ebulawayo ikubuyele kobulawayo ibe yibulawayo leyakudala eyaziwayo kontuthu hhayi lokhu esesikubona manje lokhu esesikubona manje laphana kuyadabukisa kodwa-ke sizwe sinyama bakithi ake sizameni phakameni sizameni ukuleli lizwe lethu sizameni ukukhupha umnangagwa ngoba indaba yephepha le angeke isebenze indaba yephepha angeke isebenze ngoba umnangagwa angeke ephume iphepha into nje efunekayo ukuthi abantu
sinqumekane into eyodwa kungasiko ukuthi bakithi isiqukuzela udlame kodwa ke kuyikubonisana ukuthi lwana umuntu engaphuma njani ngoba sesidiniwe nkosi yami ngokuphefumula ekhaleli lodwa kuphefumuliswa ngumnangako ubaba lwa ake nje sivumelane nendoda sibonisane bantu ukuthi singayenza njani ngalwana ubaba lwa ngoba uma singakwenzanga lokhu angeke aphume vele uma ephuma uyajiyela omunye lo uyamjiyela la uyabe embonise ukuthi igame leyidlalwa so siyacela abantu benkosi asigukuzeleli idlame kodwa asihlanganiseni
thina vele sabe singafuni wona amaprojekthi wona lawa sayefuna into enjengemali futhi ilizwe lezimbabwe.
Lawo-ke bekungamazwi enu balaleli elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ngokuqhubeka kwempi yocuku kwele Ukraine okwenziwa ngele Russia, leli lizwe liya liphelelwa izikhali. Ukufinyelela izikhali ele Russia selitotobela kumazwe aphansi kwezijeziso zenotho ze-United Nations Security Council ezenqabela amanye amazwe ukuthi athenge izikhali zawo. Ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi ele Republic of Korea kumbe South Korea ele United Kingdom lele Melika ethula umbiko munye osola ele Russia kumizamo yokuthenga izikhali kwele Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea. Inkulumo zokuthengisela izikhali ele Russia ngele DPRK iyaqhubeka kutsho omela ele Melika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ele Russia lifuna ukuthenga izikhali eziningi ezijiyeneyo kwele DPRK ukuze zisetshenziswe ukuhlasela ele Ukraine. Ukuphumelela kwenkulumo lezi kutsho ukuthi kungaba lokwethulwa kwempahla yokulungisisa izikhali ezingaphathisa elakwele Russia. Ngokufuna lezi zikhali ele Russia lizimisele ukwephula imithetho yohlangothi lwe-Security Council ezibalisa lezavotelwa yilo ele Russia. Izivumelwano lezi zingaba yikwephula kwezivumelwano ze-Security Council ezavunyelwana ngamalunga phose wonke awe-United Nations kulandela ukuvivinya izikhali zombhubhiso okwenziwa ngele DPRK. Iqiniso yikuthi ayisiko kwakuqala ukuthi ele Russia lephule izivumelwano ze-Security Council ukuze liqhubeke ngempi yalo yocuku kwele Ukraine, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Kulobufakazi bokuthi ele Russia lathenga indizamchina zohlobo lwama-drone kwele Iran lisephula izivumelwano elazivotelayo e-United Nations. Ele Russia lasebenzisa ama-drone la ukubhidlisa izakhiwo ezimqoka zakwele Ukraine. Umkhuba wele Russia wokwephula izinqumo ze-Security Council liphathiswa ngamazwe alocuku akuvunyelwa, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo, ele Melika lithatha amanyathelo ngokuveza lokwethesa izijeziso abantu lamankampani asebenza ukuthengwa kwezikhali ngele Russia kwele DPRK. Asingeke njalo asisoze sithule ngoba sithola ubufakazi nsuku zonke obukhomba ukuthi ele Russia liqhubeka lithenga izikhali kumazwe angamagola ukusebenzisa kumpi yalo lele Ukraine. Sizaqhubeka sisebenza lalabo esizwana labo ukuthola lokuveza imizamo yele Russia yokuthenga izikhali kwele DPRK kumbe amanye amazwe afuna ukuphathisa ele Russia kumpi yalo lele Ukraine, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Lolu ludaba oluphuthumayo oludinga ukuthula lokuzinza kwamanye amazwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni ngemva kokuba amapholisa ethule imbiko izolo esithi ayamdinga. Abalandeli bebandla le-CCC abahlala kwele South Africa baqoqa ukutshengisela besola impumela yokhetho ngemva kokubuthana eBeria Park lamhlanje ngo-8 ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoChris Gande. Libe lempela viki enhle.